Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ngenjongo yokuhlaziya ukuqhutshwa kwemisebenzi yekhansili yakoBulawayo kanye lekampani yeZesa. Umqoqi wenhlelo enhlanganisweni eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchasisa injongo yalomhlangano.
Injongo ukuthi isizwe yengeja labo kulezi zinengi izakhamizi abahlangana lazo ngala abafisa ukuthi bathi bazicasisele. Kodwa siyananzela ukuthi la ama-organizations engikhuluma ngawo kwesikhathi abonabonakala ebantwini, so yinjongo yokuba khona kwethu la.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ukhalaze kakhulu ngokuthi umansipala waleli dolobha uvumela abantu ukuthi bahlale ezindlini ezingelamanzi kanye lezambuzi, ethi kwelinye icele lomuzi wePhumula kulabantu abahleli endaweni lezo ezingelamanzi besenzela ingcekeza emaphepheni abawalahlela emagcekeni okusuka kudale imikhuhlane.
Kukaleni ukuthi abantu basale ezindlini ezingelamanzi bengamafamilies.
Umnumzana Gumede oyisakhamuzi seminyela uthi ilokitshi labo lilemuli ezisebenzisa impompi eyodwa zizine, ethi lokhu kudala ukuxabana kakhulu phakathi kwezakhamuzi nxa sokumele kwehlukaniswe imali yokubhadala.
Kulezi zindlu phosa ezingu-4 kusiya ku-5 ezilama-families angu-16 or 20 nxa yi-5 abantu laba basebenzisa i-toilet beyinye kumbe impompi yamanzi beyinye. Impompi leyana nxa beyisebenzisa bethatha amanzi khonapho, i-city council nxa isibanika i-billing isifika ikhangela kuphela ibisinika umuntu oyedwa i-90 kiloliters ukuthi azibhatale. And ku-90 kiloliters leziyana ungathi akhangela uzathola ukuthi phakathi kwabantu abangu-16 bephiwe 90 kiloliters each, 16 families, uzathola ukuthi imali ene khonapho phakathi kwalabo bantu uzathola ukuthi kulabantu abanye bakhona abahlala khonapho babe bengabantu abangalabantwana.
Umnumzana Ashton Sibanda osebenza ekhangele ezemali kukhansili uthi ukhansili akala mvumo yokwala imali ebantwini laloba imalini eyokuphungula isikwelede semithelo.
Lo umthetho okhona ungabona kusenzakala, please cela usazise e-office ukuthi kulento enjani.
Unkosikazi Othilia Sibanda ohlala eChabalala uthi amaklinika kakhansili asetshenziswa ngodokotela azimeleyo kumele abiselwe kukhansili ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukuthola usizo njalo kwehle indleko ezifana lezemota ezithwala abagulayo.
Ngibuza ngeChabalala clinic ukuthi isibe nesikhathi eside kakhulu kuDr Sibulu iyaphenduka nini ezakhamizini ngoba sonke sokumele siye eNkulumane clinic. Oso kudala ukuthi uzathi ubhadele nxa ungomunye okade ungelalo ivocha ubhadele ukuthi uzabelethela ekliniki kumbe iyalesiyipresha ususwe ukuthi ufika ubize i-ambulance ubhadale $20 ufika eNkulumane bekutshela ukuthi lokho abasakukwanisi angcono udlulisele phambili uye empilo ubhadale futhi enye i-ambulance ungakafiki empilo kumbe ufika empilo ufike ubelethe. Mfina na asaba azuti yibumbi na babomongikazi kumbi yibuti na ima yukansili ngoba ima le ambulance siya kukansili siya ifuna imaternity yetu beki.
Isikhulumeli sekhansile yakoBulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uthe ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza kubangelwa kakhulu ngabantu abavula indawo lezi bephosela amatshe kanye lenhlabathi befuna ukuthi kugelezele ensimini zabo.
Disposal of our carpet is another issue, as well as masi si kesa imbiza siwe sihlabathi wonke la blocking manholes le vandalism. So what man was, what Cassie is doing now, what if man was the only vandalism? Oh, if it then I am main one. The normal ones may as well cast iron.
Okunye okukhulunywe emhlanganweni lo ludaba lokuqhatshwa kwabantu abasebenza egodini lapho osekuvalwe khona ukuze kuqale ukwakhiwa isilindo samabhasi kanye lendawo yamavinkili eyegodini mall. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.